Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezane uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu msese, izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyingcwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho leVictoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Because we have a rate here in Vienna, we went for it, we start consulting the community, we start consulting even the stakeholders.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi uzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Sinengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifakele umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulo bumanzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eChidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkeme nkeme insindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlelwa emanzini. Abantu bathi bayamkhala, babotshwa, batshaywa, babulawa. Abanye babotshwa 16 lanamhla lokhu uJob Skala igqweta libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese, ukumfihla, bamlahle njengenja izihlobo zingekho. Hhayi, siyabonga umnikobo kaAli labantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokho yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZANU PF ayilandeli imithetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma nge-cultural norms, lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu msese, izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyingcwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZANU PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experiments, forensic analysis, kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi u-Ali uzangcwatshwa uma izihlobo sesusekile ukuthi bakubona njani njalo ugqetha wabo uJob Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazizomthetho kuhle khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke busuku lona libaleli aliboni ukuthi into le iyinkemenkeme sindaba ijiye yikho ke mahlaba ezulu silani njalo silokhu sisebenza le muli ka-More Blessing Ali sisebenza le muli ka-Job Sikhala sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa bebulawela ukuthi baze khalelani ibazelila isililo sika-More Blessing Ali. Ngalokho sithi uinti izinto ezimbi zonke ziyabalandela. Akuna ngitsho lento efakwe emgodleni lempondo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hathi bo into embi iyalandela umnikazi. Konke lokho abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla ezano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo osukubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngo-December we always have ngama-locals yethu ayiwa sivakatshelayo lama-South Africans. But this time South Africans were not that much. It was just local in the hotels and a few from Europe, of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagesi awacishwa amahlayana lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihugeke?
Ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga elenkinga e-serious because our roads are not imigwaqo yethu ayilunganga. To drive from here to Lawa, especially when you pass a place called Lubange to siyafika eWanki, hey, the road is so bad. A lot of potholes, then if you go to eWanki, you have one of my potholes here and there. Until you reach Bulawayo. Ngathi ukuthi imigwaqo yethu is set. Amanzi abizayo is set because you are getting water out of ama-problems. We saw ama-problems ama-gesi this past month. Amanzi ezifuba ama-fault to the electricity sinedrobholi ngala manzi. But for okwalezinsuku ngibonayo that there's a lot of improvement in terms of the service delivery.
Siyabona ukuthi esikhathini esedluleyo ukungabi khona kwezethekeli bekubangela ukuthi kuvalwe ezinye indawo lapho abantu abasebenza khona. Sesikhangela amahotela lezinye indawo. Abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi?
Imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi ngiyezothe ukuphika kesi abantu abakhona emahoteleni. Amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bebengena kuma-contract. Nxa khona ukuthi imisebenzi yangikhona imlutshwana employment abantu abayemploy abaqhatshwe permanent. I think ama-companies ayo ekhangele khona ukuthi sometimes i-interview yabo ebuyayo.
Umuntu nje makhaza ongala bhizimusi uphila njani? Abathengisa ama-curios kusese lo muntu yini othengayo emgwaqweni?
Lapho kulobuzima ngathi idolobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila nama-clients. Nxa ungela ama-clients abantu baphila nzima and uzathola ukuthi la i-service delivery ifuna isiba affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people they're no longer benefiting like what it was happening before ama-queue ebuya. Kathesi hhayi kulenzaka sibili abantu balamba in terms of ungavuki kwamakhiwa, because industry yethu le ivele yi-industry yamakhiwa, ukuthi kubele njezimvakathi zibuye yikho lakho kusenza sibenefite size khonapho. Kuphezu yama-rates kungena ku-rainforest, start consulting the community, start consulting even the stakeholders, start communicating again, consulting the captains of the industry. Look at the market, so to pay $10. Ukuthi kuphezu kusay $10, kuyabe kubeyini ofike kwakuphela kwakwazi kwadamanje ukuthi what improvement yenziwe spectacularly. Now uthole ukuthi nesikhathi even during smith time elaphana eriver lesingena mahasa ufuna ukungena mingena four times a day, uhambe uphume ubuyele wawungena. But nowadays how does it tell you from $7 to $10 from a local? Hey, that's ridiculous. And abantu to hulumende ngabantu, but you are not being considered and you are not being consulted. See, most of the things that are taking place in the country, ngezinye indlela
abantu bebezamtshela uhulumende ukuthi imali leyo abayenelisi.
Ngezindlela kumele babhode basibuze ukuthi ku-right yini ukuthi sikhweze. Umtshele ukuthi hayi akurayithanga ukuthi sikhweze, ngoba kuyathenga sokusebenzisa ama-toys angabuyile. Angayibuyile anganjeni ku-rainforest. Lapha akuyiwo vele the most attractive place ezithela force. Abantu bazibe kuye all the way from wherever they're coming from.
Lo-ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni, usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela, kukanti abanye bebengakawuqalisi lumsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho eMandebeleni, umnumzana Dumisani Nyoni, eqwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isilimo esiningi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kusiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing, isincedise ukuthi sona esisilimo esilaso sikhule kuhle, sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Mlimi Senyoni, kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi?
Asihlakuleni, asifakeni umvundisi waphezulu, kodwa umvundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma lo ezilimeni singena esibayeni, asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade siyebhahileyo ichamisele kakhulu, njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawa ukungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo, kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot, ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi, kungaba izimvu, akuthandi ukulala edakeni. Kumele sibone ukuthi yakwenqabela lokho. isikhathi kasikasichiyi isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyadla ukuhlakula ukuvikela ubudli lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezenthezi vuthwa masinyane kakhulu amabele lenyawuthi osunflower lako sugar beans labo cowpeas indumba zethu zesintu ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitshene sisodwa asizameni balimi singadela asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba kuqakathekile ukuthi umlimi abe hamba ensimini yakhe ngaze kube kuyachisa vuke ekuseni uyehlola ubuyele futhi emini yantamba amilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnomzana Dumisani Nyoni umqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritex enyakatho yemandebeleni. Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa emtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Majiri usexwayise abadabuka esigabeni semandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele-China kungaba kubangelwa na ngumkhakha omutsha waleligciwane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Italy. Uhulumende usecothoze ele-Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona ku-Studio 7 njani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele inews izindaba ngicela izindaba abantu benkosi ngiyacela ngumusa ngiyacela sibili badala ngiyacela inews izindaba zesindebele ezekusene ezantambama ngabe senza le live talk lindumezele uNdlovu ngapha eNgwalathi tenda iNdlovu eNgwalathi enka kwesikokopho ngiyabona.
Studio 7 elinjaneli basakazi labalaleli ngokhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Basakazi ngathaba kakhulu umlayezo wami ungadlalwa mpela uzuye fika la kumongameli welizwe leZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Basakazi kulusisi ukuthi ilizwe lifile livuthukile linjana iyouth kayila msebenzi ama industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe kodwa umongameli welizwe ungani lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana nabantu beMRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yiMRP inkulu kakhulu kwedlula umnanga kwakungizana uKhef ukufakazi bukhona lokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
sabingelele umsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sibingelele abalaleli bomsakazo hayi siyada ngala kakhulu ngesiphatho sama opposition aseZimbabwe ephathwa yi ruling party leZANU-PF ukuthi umqondisi moyo president weMRP usinde ngokulambisa bafuna la ube mkina dele ngendlela ababambe ngakhona uJob Skhala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami sekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi mangathola nje impendulo kulamathuthezana ubona bonke nje abakhulumelisana ukuthi i-opposition kulela lizwe bayithatha kanjani ukuthi ayivunyelwa yini ukuthi ibe khona. Maka ukuthi bakwazi ukuthi i-opposition ayivunyelwa ukuba khona kuhle vele bakhulume nje obala ukuthi election ayikho kuleli lizwe ngoba akusizi ngalutho ukuhlala bethi benze i-election. Abantu mabefuna ukukhetha umthandayo lowo muntu abamfunayo bona bamginadela bamfaka ejele.
Salibonana ku studio 7 livuka njani. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwabalana sesilanda unyaka ka-2023. Kati minela migama ngu-Adolf Shaba. Into engithanda ukukhuluma ngayo nansi ile ndaba kaPaul Nyathi lo. UPaul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala, ma kukhulunywa ngama-political thing, political violence yabe senzeka kubo-CCC, kubomthwakazi akatholakali. Kati yini inkinga yakhe? Ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni njengokuthi ngakulezanu ingenele phakathi, wafonela kuzothiwa hhayi kaphendulanga ucingo lwakhe, kuba le nkulumo nje ihambisana nale. Sengimuzwe kule ndaba ze-CCC eziningi lapho kwaba kusenzeka. Nansi le ndaba kaqondisa umoyo la utholakala engomuntu ongaphawuliyo, kodwa manje sibesimuzwe ekhuluma ku-Studio 7 Ndebele shona lapha ephawula ngengozi. Kanti maso sokufanele akhulume ngezinto ezenzakalayo politically, kasatholakali.
Salibonani Mahlabezulu ngezindawo ezijineyo. Okhulumayo igama ngumeluleki uhlala ngisejoza e-Dipsloot Extension 6. Shukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili, omunye igama lakhe ngusamyeli, omunye ngumthulisi. Umthulisi ubuya eZimbabwe, bese kusithi usamyeli
uthobuya kubanje kukhongo.
USamuel ubuya eCameroon. So sicela usizo lapha kubantu bakithi. Okumphatha ubuhlungu kakhulu, uSamuel ngila endlini but umthulisi usegangeni okwaleli thuba. Nizulu liyana ngenxa yobuncane bantu besipesi sendawo. So akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba 0787489350. Ngizobuya ngiphinde 0787749351.
Angibingelele ku studio 7. Ithi sanibonani badala bonke. Ngithi hayi mina ngithanda ukukhuthaza abadala, ngithi badala kumani kuleli qembu elibusayo, aniboni niyahlupheka ngani? Kumani nihlupheka kanjani ngaleli qembu elibusayo? Anamhlanje lekho nihlupheka kodwa likwelithi phambili ngezani? For yini zaninceda ngakho kumanje elihlobeni Europa bedlala ngathi? Kumani kuzani singene kumthwakazi sizimele nefisodo? Yiyo nje indlela ezobangcono eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho angeke kuze kulunge badala. Ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesindebeleni owomthwakazi ngibotela izami kiyekela amashona. Amashona alisiza ngani? Ngiyabonga ngobutho lo.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Salibonani, ngiyalibingelela. Ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle. Lonke ngilibingelela lonke. Unkulunkulu sengade ngaligcina. Akula lokhu zini ngalunga ngokulima eZimbabwe. Lapho ukulima kwathathwa kwafakwa amavidiyo wakhutshwa abantu ababelima kuhle emapulazini. Into le yafakelwa abantu laba abasemapulazini la ngiyibona. Kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudrayive babelima. Kathesi abantu abafakwayo sebefakwa zokufakwa amahoveti. Amahoveti angikhona angena ngamadonki la ngenkomo bayihluleka khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake GMP. Kuyabayihlula sibuthi befaka amabele GMP. Bona badinga amabele GMP istedi bona bahambisa amabele GMP. Yiko kwabulala iZimbabwe ukufaka amahoveti la ayihluleka ukulima. Kathesi laba basemapulazini konke ngawo uhulumente uyabalandelela nalaba abakhangela izinyamazana bahlezi bayazidla bogcwela amawayili akula ngisho le nyamazana ethelelwa amazi vele akula uhulumente ngabe balandelela bephume laba abantu bayabona iZimbabwe ivuka. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yami.
Yebo studio 7 unjani la? Ya. Ale ndoda mnanga kwinjani ikhanda layo? ziyasebenza kodwa mazisebenzi. Ufaka lo mntu ngawuchonga kwavela tathe lapho. Since umnanga akuhambe elifini. Yawa hamba elifini. Abamba uthiwe ngama ejajika ngojanywa lapha ngihlamba mbambambe. Ngoba sikhathele ngale mfele le mama.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwelemelika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya loludaba siqoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest story rule abantu babefaka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amaborder afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babe lezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada, leMexico. Siyabona ukuthi ama industry amaningi anjengama company anjenge Ford, Chrysler, lezi mota lezi lama manufacturing plants amaningi or pharma company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakishini balungisa izinto zezindlu, ama contractors, ama roofers bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama minerals jobs abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu beMexico bayabuya bezodopa amatamatisi from ama farms ku industry yentsanga o imbanje yiba babuyayo bekhetha ama seeds bewafake kuma manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha dishwashers, cleaners and many ancillary industries ama Mexican manengi ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngoDisemba bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
So ukuthi into le izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats, it's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hhayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi ba mitigate ama cases e COVID. But hayi, leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama Democrats abayikhulumayo is i bipartisan bill elidila nge immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuye sebenzisa the facilities ezikhona ngoba abala ncwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga uvala iborder, khonoko akusebenzi ngoba sabona ukuthi iindustry njengalapha enhlala khona eOhio they lost billions ngoba kwakungelabantu ababeza kuye uzosebenza ama-farm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungelabantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandeng, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.